Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hlangana kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 23 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission ithi balitshumilanye 11 abantu abaphumelele ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngoNcwabakazi. Ibandla le-TCCC lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa ukuthi yiwo azancintisa elimele uwona esazi ukuthi kayisiwo akhethwe ngabasekeli bebandla. Kufuze aphuthume ayecithisa amagama awo engakafinyelelwa ingalo yomthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini elawula ezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi balitshumilanye 11 abantu abaphumelele ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe oluzaqhutshwa ndawonye lolokudinga amakhansila lamalunga edale lephalamende ngoNcwabakazi mhlaka 23. Lokhu kwaziswe ngumsekeli kamgcinisihlalo wekhomishini le umnumzana Rodney Kiwa ekhuluma emsakazweni weZTN ebusuku izolo. UKiwa uthe abantu abangamashumi amabili lanye 21 bebefake amagama abo befuna ukuncintisa. Kepha uthe abanye behlulekile ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukuswela imali ezinkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili $20,000 ebifunakala. Abaphumeleleyo babalisa umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF, umnumzana Nelson Chamisa owe-TCCC, umnumzana Sevia Kasukuwere olilunga elizimeleyo, uDouglas Monzora owe-MDC, uLovemore Maduku owebandla le-NCA, umnumzana Joseph Busha owe-Free Zim Congress, uTrust Chikora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, uBlessing Kasiamuru owe-Zimbabwe Partnership for Prosperity, umnumzana Wilbert Ashbold Mubaiwa owe-National People's Congress, uGwinyai Muzorewa owe-United African National Council kanye loHarry Peter Wilson owebandla le-Democratic Opposition Party. Kukhetho lukamongameli ngo-2018 kwancintisa abantu abangamashumi amabili lantathu 23. Ibandla eliphikisayo ele-TCCC lithi amalunga alo agile imikhuba ayabhalisa ku-nomination court ukuthi yiwo azancintisa elimele uwona esazi mhlophe ukuthi kayisiwo akhethwe ngabasekeli bebandla. Kufuze aphuthume ayecithisa amabizo awo engakafinyelelwa ingalo yomthetho. I-TCCC ithi abantu laba bahugwe inhlanganiso ebikwa ikhokhelwa ngabacuphi futhi esebenza lebandla lezanu PF Forever Associates Zimbabwe i-FAZ ukuthi bayebhalisa ukuze kube lamalunga e-TCCC amabili kumbe edlula khonapho ancintisa endaweni inye. Okuyinto ekhweza amathuba okuthi ibandla lezanu PF linqobe kuleyo ndawo. Lokhu kwenzakale ekubhaliseni labo abazancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende endaweni ezilitshumi lanhlanu 15 edolobheni leHarare. KwaBulawayo kube sendaweni ezintathu, eMarondera endaweni eyodwa kanye laseKariba. Kukhetho lwamakhansila koBulawayo kwenzakale kumawadi phosi alitshumi lanhlanu ali angamashumi amathathu 29. isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fadzai Mahere utshele intatheli zindaba eHarare izolo ukuthi abantu laba benze ukuganga okubophisayo futhi uthe amagqwetha abo asethethe amanyathelo. Kobulawayo, iTRCC yehlulekile ukubhalisa abantu bayo kuzikhundla ezilitshumi eze-Provincial Council, okusho ukuba ibandla leZANU-PF lihlela nqoba. Elizweni lonke jikelele iZANU-PF ithi ihle yanqoba kumawadi angamashumi amahlanu lantathu 53 kumakhansili ngemva kokwehluleka kwamabandla aphikisayo ukubhalisa abazancintisa bewamele. Kodwa umsekelo wesikhulumeli se-TRCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi lokhu akubahluphi.
Okwamanje indaba le isisemthethweni njalo uma indaba ziphanyekwe emthethweni akusakhulunywa ngayo mahlayana ngoba ungagcina futhi ulimukisa isitha lamasela. Engingakutsho nje ngithi hatshi asifihli lutho ama-presiding officers njengakobulawayo edwe kulomuntu oyedwa banciphisa isikhathi ngabomo besenzela ukuthi abantu baxokozele okuyi-court room kwangikhona ade kukuncinyane kukwana abantu abangu-20. Konke lokho izinto esibona ngani zenziwe ngabomo besenzela ukuthi bashiye abantu abanye ngaphandle. Labo abathi kobulawayo abantu engxenye isenza iphutha kakhulu kulabanye lapha, kanti i-advert yangikhona yaphuma nini okuthi kusekule Metropolitan Council only less than 12 hours sokuthiwa abantu baphosisile. IZANU vele ihlala itshelwa izinto phambilini, bahle batshelwa ngama-polling station sabona sebesithi batsheliwe. So kuvele kutshengisa ukuthi into zonke ezenzawayo lapha kakhulu azikho emthethweni. Ngalokho engingakhulumanga ngakho ngesikhiwa kuthiwa kuyimfumba sub judice kuzaze kukhulunywe i-court pay decision okwakhathesi kulama-investigation kulalokhu lalokhu akula engingacebisa khona abantu. Kodwa ngokuthi njengomuntu okhonzayo labo abenza i-electoral fraud ngiyimi ngingahamba ngisiya withdraw masinyane ngoba icala leli likhulu under the Zimbabwean Constitution le-electoral law iyokuthiwa electoral fraud.
Bajabulile abeZANU-PF ngoba bathi sebenqobile ezikhundleni zamakhansila ezingamachumi amahlanu lantathu 53 lapho lina njenge-TRCC lamanye amabandla aphikisayo elehluleke khona ukufaka ama-candidates.
Yebo kungaba njalo but akula impact ilizwe leli labantu abangaki. Izwe lanti le almost 17 million people. Abavotayo 6 million people. So akula lutho lokho. Nangithi babe vele behamba bevalela abantu bethu bebathusela. Yikuwina kwabo kuyayangisa ngoba vele ngendawo eziningi empela ngkwemahlweni central abantu babebanja bedathela amaphepha bethwala amahloka. Abantu bathi hawu kungcono singafi lokuthi sife. Ikhoke iZANU vele ifuna ukuthi ichakezelwe bona besona. Hatshi, angithi ukhetho luyabuya. Bangalokho besithi bawinile bawineni khonapho.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC. Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma yena uthi ukunqoba kwabo lapho amabandla aphikisayo ehluleke khona ukubhalisa abantu bawo kuveza sobala ukuqoqeka kweZANU-PF.
Lokhu yimpumela yokuhleleka silibandla. Sibandla leZANU-PF sayenza ama-primary elections ethu ngomatshi khonale kwaze kwaba le mpumela zonke sabakwazi ukubana ngobani abazabe besimele ezigabeni ezijiyeneyo ungakhumbula ekapresident sayenza econgress yethu esayenza unyaka ophelileyo ngo-Okthoba sabe saqeda ngopresident sasesikwazi ukuthi kona osimelayo uba ngupresident wezimbabwe ngumongameli ubaba uMnangagwa sasuka lapho-ke ngomatshi saqedela-ke okwama-primary elections okuthi kona o-m p okansela osenata abomama ngobani abasimelayo lo konke sakuqeda lonko so ukuhleleka kwethu yiko kwenza ukuthi kona izingelanga le-nomination sihle sakwanisa ukuthi ama-candidate ethu wonke avukele ekuseni ayafaka amaphepha abo bangenisa amaphepha abo kwalunga konke ngoba sasesikwenzile konke lokho abebandla le-triple c sibonile ukubana amabizo abo abantu abazayo besekhethweni aphume ngelanga le-nomination kube day before emsuku elanga le-nomination khona kwalokwenza ukuthi kona abanye abantu bebengakwazi njalo bengazilungiselelanga ukuthi yibo abazabe bemele ibandla labo khona kwalokokwenza ukuthi becine besehluleka ukubana befake amabizo endaweni zonke sibonile evini laba kobulawayo i-provincial council ubehluleke ukufaka ngitho oyedwa umuntu okutshengisa ukuthi thina njengebandla lezanukevu sesinqobile futhi khonapha i-provincial council abantu bethu bonke abangu-10 bazangena ngoba akula munye umuntu ofakileyo amaphepha ekumeleni i-provincial council yakobulawayo
khona ngapho kobulawayo okhuluma ngakho abe-triple c bakhala ngokuthi baphanjaniswe yinhlanganiso esebenzela lina abezanu p f forever associates zimbabwe bathi igile imkhuba linhlanganiso yaphinda yaya kumalunga ayo awe-triple c anqotshiweyo yaya wabhalisa okwenze ukuthi kube lalokho okuthiwa ngama-double candidates lapho othola khona ukuthi abantu be-triple c bancintisa esikhundleni sinye bebabili bebathathu ungathini ngalokho
akuqondanga lokho abantu kabafunde ukubana bebhekane leqiniso njengoba linjalo isizathu esiyenza ukuthi ubone abantu be-triple c abanye sebefaka amabizo ka-2-2 kudalwa yikuthi khona akubanga lesikhathi esiyokubana kube ne-healing process ngemuva kokuthi kona abantu basebeqanjiwe ukuthi bebe ngabameli wenza ephalamenti kumbe ekansilini anti yabona thina ethi kutho sayenza ngomatshi oyabe enqotshiwe usetholile isikhathi sobana aqhumisa lomlota lalo onqotshiwe noma ebona ngathi angukuyiqinile endlele kumbe ukuhambe njani so kube nesikhathi sokukhulumisana abantu babhodla yikho bona thina sifake ama-candidate 1-1 but laba uyabona omunye umuntu laye abezijelile njengalokho okwenzakale lapha kobulawayo I know for a fact ukuthi kona kukhansile ngale uyabona ngu-1-4 lapho ongene kona omunye umzana u-David Coulthard basuye owanqobayo ngelanga lapho okwakuhanjwe ebantwini khona besiyavota bavotela omunye usisi khona bana oyebandla le-triple c kodwa sokubuya amabizo ukuthi ozamela ikhathelongubani wakhala sokufake ilizwe lika-Coulthard
umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezanu PF Central Committee ukuhlaziya udaba lohlelo lokubhalisa abazancintisa kukhetho lolu usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxelo umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023
Ngokubona kwethu nje ekhaya vote sinanzelela ukuthi uhlelo luqalise kuhle kakhulu lapha ama-courts ade kumele bekhona asayinsizwe ukuthiwa kule court engavulwanga kumbe ngabangakhona lapha ade kufanele ukuthi bekhona njalo esikunanzeleleyo ukuthi kobulawayo lapha kuze kwatshaya o-2 ekuseni wanamhlanje abantu belokhu bese-nomination court okunye kwenziwe kube kubangelwe ukuthi amabadla ezepolitiki laba abanye bafaqayisa ukufayela very late kwayenza yonke into yaba slow
kuyini njalo elikubonileyo njengomanyano wenhlanganiso lezo ezibona ngokuqhutshwa kokhetho kuhlelo lolu
uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu ngokubona kwethu uhlelo lolu ngolwama-political party kumbe abezombangazwe ngokuhleleka kwabo ngokungahleleki kwabo yibo ababedibe lo mlando wokuthi be-make sure ukuthi akula ama-double candidates njengakho konke sesikuzwa namhlanje okunye okudide abantu ade befisa ukuthi babe ama-candidates iy'ndaba zokubhadala bekungani kuslow ukubhadala especially nxa usubhadala ngabo-swipe lani kodwa sinazele ukuthi zekhi sithe si extendile ukuthi laba bangabe be disqualify ngenxa ukuthi bengakwazi ukubhadala bengeza phambili kodwa uhlelo nje nxa silukhangela uhlelo lukhambe kuhle kodwa inkinga ade zikhona ikakhulu bezise emabandleni ezombanga zezepolitiki lapho yibade bela ama process abo kumbe indlela ade bekhethana ngayo yesu ke yaduba ngoba sibona abantu abaningi izakhabizi eziningi zisenda ama video zisitshela ukuthi asithabanga ngenxa yokuthi sokukhitshwe bani kwafakwa bani izinto ezinjengazana lezo
kuyini inhlanganiso yakho esikwenza kathesi ngodaba lokhetho lolo
umsebenzi wethu njengeEkhaya Vote uyaqhubeka esikhangelele ukuthi sikwenze kathesi ukuthi sikhuthaze ikakhulu abantu ade sibaphathisa sixoxisana labo ukuthi bayibhalise ukuvota ukuthi basebenzise ithuba lolaleli lokubhalisa ukuvota ukuthi bavote njalo sike sananzelela ukuthi abantu abaningi bebekhala ukuthi amavizo abo abatholi kuvoters roll izinto eziyazona lezo izinto esiphatheke ngazo kathesi ukuthi sithi ngesingisi get go out and vote yi-message yethu yakathesi ukuthi njengoba besikhuthaza ukuthi bhalisani kathesi sikutshoyo ukuthi obhalisileyo kathathe ithuba lele aliphiweyo umhlaka 23 August ukuthi avotele ubukhokheli abufunayo kuwadi yakhe kuconstituency yakhe njalo laselizweni jikele
umnumzana Nkosi Khona DVT yisikhulumeli senhlanganiso yeEkhaya Vote 2023 ubexoxa losithanekile emhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi abamasonto sebekhuthaze amabandla ezombusazwe ukuthi achiyane lodlakela ngesikhathi sokhetho. IHerald yona ithi ibandla leZANU-PF lizasungula umkhankaso walo okudinga usekelo phambilini kokhetho emcimbini ozaqhutshelwa eChipinge kusasa. Inkundla yeZim Life ithi owesilisa umnumzana Itayi Makombe yena obotshwe kumavika sanda kwedlula eseteswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho wetheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha kodwa leso sigwebo sisuke saguqulwa walayo inkantolo ukuthi kumele ayenze i-community service yamahola angu-140 hours. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ninjani? Hawu siyaphila. Asibonge indabeni sithumela zona ezimnandi eziliqiniso. Awu ukukhala kwethu kuzwakala ngakho uNkulunkulu ngoba la madoda lawa asibusayo sibuswa ngamamenemene kungangokuthi nabe sithi imali lena kayisebenze ezweni kodwa nabe qeda lapho bathi nafuna ukukontesta badala ngemali elinye ilizwe empeleni bantu baseZimbabwe singalalisa amehlo la ayikho into ezawulunga imali ebakade bemele babhadale ngayo yiyo yona leyana yakhona laphaya libe selibuyela migama lithi lona kanti why izikhundla sezidayiswa kanti ilizwe lwalwela laliliyelwa khona lokhu ukuthi kuzodayiswa izikhundla hayi lapha hayi ubutsotsi bodwa lapha ngoba bona banazo imali zokubhadala ngoba bayazitshontsha angibonge uJD lokhulumayo
sanibonani bo-Studio 7 ninjani basenabalaleli engisebuhlungeni ngaloku engikuzokhuluma endabeni ukuthi izanu inendawo ezingu-53 ezingazange zakhontestwa kanti kusibisele muva kakhulu, kusibisele muva kwaba yazibuza ukuthi manje bona uNelson Chamisa umqondisi bebesenzani kusekufila abantu endaweni ezinjalo, kambe kunini kwazakala ukuthi kuyavotwa lo nyaka. Abantu basibisele muva shuba, funa senzeni, siphile njani yezanu le. Hei, unzima okhulumayo ngoThulani Ndlovu enkaya kondoni isikhobokhobo, hhayi kodwa ngisibulele ma-opposition, ngisibulele mpela.
Studio 7 nodunga mini ngoma linjani lapho mahlabe ezulu linjani. Hathi nasiyaphila awavulwa lawa ama audio wethu. Manje na mabethi kunomuntu kunodoctor ozohlinza ini ama enhliziyo kuzoba imalini, njoba sinokuya lapha emaclinic akukho maphilisi akukho lutho. Ma uya lapho ubhalelwa ngibhili lokuthi hamba e-chemist uyothenga amaphilisi. Manje lona ulona yena udoctor lo uzobebiza malini? Leyo mali yokuthi ngizothengisa isibaya sonke senkomo ngihambe ngiyohlinzwa ngibuye ngihlale nje ngikami singingenayo ngasenamali. So bona abezanopilif yini bangathi bona? Bathi kulatshwa free yonke emakliniki, yonke imithi ibe khona phakathina nasemakliniki. Ikampeni yabo bathi balungisa imigaqo isizani ma bethi balungisa imigaqo ezibhedlela kungekho nidi, kungekho next.
Ye mbingelele enkundleni, lingabe lishona njani basakazi? Lo khuluma engumantshesa basakazi. Sokho ngilombuzo ebantwini baseZimbabwe, kakhulukazi kulawa amaqembu aphikisayo, ukuthi ngempela bazilungiselele kangakanani ukuthi bebhekane lezano? Ngoba empeleni izano akuyoni walkover, ufuna umuntu izano oyazi kahle. Njengoba ngomnyaka ka-2008 izano yagcina amaresulti almost 2 months, wakhipha amaresulti esevuna bona. Kwathi ngalokho kodwa into yayingekho emthethweni leyo, kodwa kwenzakalanga lutho. Abantu baseZimbabwe bathula nje babona ingathi hayi kulungile, impilo yaqhubeka. Ngo-2018 futhi bathi bebala amaresulti, basuka bathi basalanda amanye amaresulti emashonaland west, bathi bazobuya after 1 hour. Bahamba ilanga lonke bayapheka amaresulti ngale abuya amaresulti sevuna bona futhi. Konke lokhu abantu baseZimbabwe bazithulela ingathi akwenzakalanga lutho.
Studio 7 ninjani? Imifuthu Nicholas Moyo la eJoburg. Hayi, undibale madoda, hayi undibale. Walithatha igama elihle Economic Freedom Fighters, waliqhwaqwa baleka nalo, walisedakeni nje, odakeni. Undibale makayeke le gama leli, abantu abanomqondo we-economic freedom bathathe le gama le balisebenzise. Yena aphume nje ahamba ayothi inyoni le orayithi yamathendele le egangeni. Hayi, ndibala awuzazi nokuthi uwenzani, ubhizi ngapha uncengana nomnakagwa ngapha uthi economic freedom fighter. Economic freedom fighter kanjani udla le government esimoshe izwe kangaka? Moshile izanu PF marona ubhizi uncengana nayo mara uthi economic freedom fighter. Hayi, suka la.
Hey, sanibona kusithuto 7 njani? Ngiyongeza ngithi nake imali beka manje nampa abantu basemathekelelende baku-CCC, kodwa nangu-Chamisa useyenzile akufunayo, wabasusa bonke labade bekhethwe ngabantu. So masisithi thina amashona nobandlululo kuthiwa sinamanga, sine-tribalism. Nanku-ke bavelaphi laba bantu? Abakho ku-CCC. Hlakaniphani bantu bemathebelelendi, hlakaniphani, akulanto ongayenzelwa lishona. Yikho ubona even noma sisenza izinto akubakhulumi ngakho. Imthwazi Republic Party nayihambile yanominethwa ukukhishwa kanye izolo, akufanelanga iyazakale, kumele ukuthi isifihlakale. Avela bakhulumi ngayo kwistudio 7 baphonga ukuthi bikancane, ngenxa yokuthi yonke le into iyakhomba ukuthi uStudio 7 i-management yakhona ngeshona.
La Chaobe kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ukungahloniphi umthetho olawula amazwe omhlaba lezinye iziqondiso ezisihlanganisayo kwenza imizamo yokulondoloza ukuthula lomvikela ibe nzima kakhulu. Kusho unobhala jikelele obona ngendaba zombusazwe lokuthula kumanyano we-United Nations uRosemary DiCarlo. Lokhu kutsho ukuthi nxa sesikhangela imizamo yokulondoloza ukuthula komunye umhlubulo omhlaba olokungahlaliseki okukhulu owe-Middle East, ubudlelwano obuqinileyo phakathi kwe-United Nations le-Arab League bubalulekile kakhulu. IMelika iya kukholwa kakhulu ukuthi i-Arab League ibaluleke kakhulu kumizamo yokuletha ukuthula emhlubulweni ekiwo kanye lasemhlabeni jikelele. Kutsho umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Uqhubeke wathi i-Arab League idlala indima enkulu endaweni ezinhlanu lapho okulezimpi khona. Kwele Yemen, sibona ithuba lokuletha ukuthula okunaphakade. Siyayinanza imizamo yamazwe awama-Arabs eyokuletha ukukhulumisana. I-Arab League yenza njalo imizamo yokuphathisa uZulu Makhaza ohlaselwe yimpi kwele Sudan. IMelika iyawabonga amanyathelo enziwa yi-Arab League awukuphathisa abantu kuleli lizwe ngokudla, imizamo yokuqeda limpi kanye lokukhulumisana okuzaletha inhlangothi ezijiyeneyo zombusazwe kwele Sudan. Kutsho uThomas Greenfield. Kwele Libya, iMelika ikhuthaza inhlanganiso ye-Arab League ukuthi ime labantu baseLibya lapho begqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho lona osolulesikhathi eside lungaqhutshwa. Silethemba njalo lokuthi i-Arab League izosekela udaba lokuthi abaphatheke empini yakwele Libya abavela kwamanye amazwe basuke kulelo lizwe, njalo kuqhutshe uhlelo lokubalolonga ukuze bachiyane lokulwisana futhi babuyele emazweni abo. Kulodaba njalo lwaseSyria lokubuyiselwa kwelizwe leli kunhlanganiso ye-Arab League, asithembi ukuthi kulungile ukuba umongameli weleSyria umnumzana Anwar al-Assad avunyelwe ukubuyela kulinhlanganiso. IMelika ayisoze ivuselele ubudlelwano bayo leSyria kumbe ukwesula izijeziso zenotho andubana kube lenqubela phambili ekuxazululeni ezombusazwe ezihluphayo. Kodwa kukhona lapho esibona khona ngasolinye futhi sifuna ukusebenza le-Arab League ukuze sivikele amalungelo abantu bakwele Syria futhi silungisise indingeko zikaZulu kanye lendaba zokuthula kulelo lizwe. Okubaluleke kakhulu nanku, indingeko zabantu baseSyria kumele ziqakathekiswe ngaso sonke isikhathi nxa kukhulunywa lohulumende wele Syria. Okokucina, sitshayela i-Arab League ihlombe ngokunxusa umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ukuthi akhulume emhlanganweni we-Arab League Summit. Kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Amazwe aku-Arab League alumthwalo onzima emahlombe awo, kutsho uThomas Greenfield. Kepha alumngane oqinileyo oyiMelika kanye le-United Nations. sizimisele ukusebenza lani ukuze sithole indlela zokulungisisa ingxaki ezihluphayo. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngisithi litshone kuhle yimi uNtungamile Nkomo.